Bengina umongameli uAdvocate Nelson Chamisa sihambe savakatshela abantu abagogekileyo nabantu abadala nabantu abazithandane ebanikeza ama-Christmas hampers. Umlayezo abanike wona uthe kabangalahli ithemba ngoba inguquko isendleleni. Do not lose hope because change is on its way. Umbiko ovela kupresident Advocate Nelson Chamisa maZimbabweans, umnyaka oka-2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans, kodwa uAdvocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka-2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko ezaguqula impilo zabantu abaningi. Sikhangelele ukuthini kuzokuba leZimbabwe engcono kulale esinayo kwamanje.
Inkulumo ezizanywa ngubaba uThabo Mbeki, yena owake waba ngumlamulankunzi kudaba lweZimbabwe, kukhona yini ezingaphuma lakho kube yisipho sabantu beZimbabwe somnyaka omutsha oka-2020?
Okwamanje akukabi le nguquko sibili kumbe esingathi ama-development azwayo, kodwa into amaZimbabwe amele bayinanzele ukuthini, siqeda umnyaka wonke lowo njenge-MDC sicela ukuthi kube lonamlankunzi. Bona abezane baqeda umnyaka besithi inkinga enkulu ngomnotho wesizwe ngama-sanctions, kodwa umnyaka uthe uphela kwaba lethemba ukuthini sokuzaba lo mlamulankunzi ozancedisa ukuthi amaZimbabwe ahlale phansi ndawonye basebenzelane ndawonye. Thina asimnqusanga lapha eZimbabwe upresident Mbeki, kodwa esikwaziyo uthe sinqusela ukuthi sihlangane laye savuma, ngoba thina njenge-MDC siqeda umnyaka wonke sisithi ukuthi iZimbabwe iye phambili. Udaba olukhulu asoma-sanctions yikuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye, ngesilungu kuthiwa yi-all inclusive national dialogue with an international mediator or mutual acceptable. So thina sithi indaba ezinhle for amaZimbabwe ukuthi upresident Mbeki ubuyile uhlakulele insimu esikwazi ukuthini sizovuna kwelinye ilanga. Singathi upresident Mbeki lihlolanyama, ulihlolanyama upresident Mbeki ukuthi sokuzaba nenguquko eZimbabwe, ngoba thina njenge-MDC siyajabula ukuthi sokuvunyelana. Even i-2 weeks ago iZANU-PF ibizikhuluma ukuthi asifuni umuntu emzini ukuthi abe ngumlamulankunzi, kodwa namhla nanko uMbeki ukhona. So konokuthi uMbeki ubuyile lo upresident Obasanjo ubuyile bobabili ngamahlolanyama ukuthini sokulo kutshintsha kwengqondo kumbe komqondo uSadak naku-AU ukuthini asondaba yama-sanctions, yindaba yani yokuthi amaZimbabwe asebenze ndawonye. So sicabangela ukuthi umnyaka ozayo yindaba yabo inkulu ukuthini national all inclusive dialogue yindaba esiyabe siyipusha.